inani labo dokotela abakhala lomsebenzi liya lisengezeleleka ngokuya kwamalanga. Lokhu kusenzeka ukuthi into yokuqala ukuthi uhulumende kakasithi impendulo esifisekayo ngendaba esakhuluma ngayo. Indaba eziningi ezokuthi kakulamithi ezibhedlela njalo kulezimali zamadokotela ezingabhadalwanga nokuthi umholo nje wamadokotela ababethe bazawukhuphula ngonyaka u-2014 lanamuhla bethe bengakawukhuphula. So lawa amadokotela kade esele esibhedlela eyibo akade besilanya ukuncedisa ukuthi besize ukubona izigulane sekuyandile ngulowo msebenzi njalo bebelethemba besilethemba sonke ukuthi uhulumente uzaphanga alalele udaba lethu sibuyeleni sonke emsebenzini. Ngokudinwa nangokuzonda okukhulu ukuthi uhulumende uyaphuza ukuthi sikhulumisane asinike impendulo esiphithisayo, abanye abadokotela lawo akade ezama ukuncedisa asesile umsebenzi.
Lingaba le nani yini labo dokotela asebekhalela umsebenzi?
Okwakhathesi singathi kuma-central hospital empilo singafaka inani lakhona sifuna ukwenza i-last calculation singalifaka ku-97 to 98%. United Bulawayo Hospitals inani lakhona lingadlalela ku-88%. Harare Central Hospital inani lakhona njalo lingadlalela ku-80 to 90%. Sisiya eKingiza Hospital that's above 98%. Farinyato Central Hospital inani lakhona lidlalela ku-89 to 90%. Sisiya ke kumaprovinsi iMashonaland yonke odokotela bathe bona sebekhathele basiya iMashonaland East njalo kulamanye amadistrict asemathekeleleni North-South akade esinga uhulumende engaesani engayenzanga ukuthi ekwanise ukuthi ekhulumisane lamadokotela ambalele ukukhalaza kwabo. Nabo sebethembisa ukuthi sebezasiza.
Uhulumende sizwa kuthiwa like lahlangana laye kunsukwana ezedluleyo, kuyini akukhulumileyo kulo mhlangano?
Bekuvunyelwana kubonisana ukuthi kungenziwa kanjani, kodwa esingakutho ukuthi bekhuluma ngomlomo nje. Sasesibacela ukuthi njengoba kulesikhathi eside belokhu besithembisa izinto lezi batshengisa ukuthi kabathembakalanga, kababhale phansi into esikwanisa ukuthi ngaso sibakhumbuze ukuthi nako sokunje anibeke lingakakwenzi lokho ebelisithembisa khona.